Kuba kungangalisa lokho nxa ukungabulandeli okwenzakala kuzanu-PF kusukela kuCongress yabo eyedlulayo. ICongress okwathatha khona kwathiwa amandla wonke sephiwa umuntu oyedwa, umuntu lo kungumongameli engumkhokheli webandla lakhe. IZANU-PF kathesi iphethwe umkhuhlane owodwa, umkhuhlane okuthiwa yi-succession. Badinga indlela, baphenda indlela yokuthi ngubani ozathatha intambo zobukhokheli bezanu-PF kusuka kuRobert Mugabe. Konke lokhu okwenzakalayo kungakwephuli, konke lokhu kungakumangalisi, ukubale njengendlela yesiqhuphequphe sokudinwa, sokuncintisana, sokugwenyana, sokuhlubulana ukwenzela ukuthi omunye abe nguye ozaphuma enguye osekuqoba ekuthini athathe isicoco sokuba umkhokheli wezanu-PF. Akula eyenzakalayo ngaphandle bakhona lokho. Isikhathi sokuthi kutshintshwe umkhokheli wezanu-PF sesifikile.
Laba abatshengiselayo babikwa besithi kuxotshwe uKasukwere, umnumzana Jonathan Moyo labanye. Ubona ungani nxa bengaxotshwa laba alisoze lisala lixega ibandla lezanu-PF?
Angithi wena ukhanyela usithi mina bengaxotshwa laba, ulibale ukuthi kumele ubuyele emva kancane. Unanzelele ukuthi bona labo ukuthatha mhlala baxotshwe kumdlolo laba okuthiwa yibo abathina kuxotshwe umjulu. Wahlala kubuzana-ke ukuthi manje umjulu engaxotshwa izanu-PF ingasala ixega na. Baphinda futhi kwathiwa yibo bendinanyalo elithiwa i-G40 akade kusithika kuxotshwe uChris Mthwangwa, akuxotshwe lawona lama emavikereni akade labo uChris Mthwangwa ezihlaleni ezikhundleni ukwenzela ukuthi bona bathole ithuba mhlawumbe elokuthi bakhankasele ithuba lokuthi babe yibo abathatha umkhokheli upresident Mugabe. Namhla sokutshintshile.